Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Tate lelituva ngibonge uthanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba? Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-31 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MRP lithi kumele kubunjwe idale le-Truth Commission ukuthi liqhube uhlelo lokukhumisana umlotha kulalolo olukhokhelwa zinduna.
Sibona umnangagwa sekakhulu abantu bakithi, sinanzelela ukuthi uthatha udaba oluyinsinda baphendule kangaka alinike ama-chiefs akhe.
Ukufisela ilanga elihle lokuzalwa kukamnumzana Job Sikhala, inkokheli yebandla lezanu PF, kudala inkulumo.
Lokhu siyazi thina ukuthi akukhulunywanga, awufakanga ngenhliziyo yakhe yonke. Siyazi thina ukuthi yikuzama ukuvala abantu abavela kwamanye amazwe amehlo.
UZulu usele ekhuza umhlola kulandela ukuvezwa kodaba lokuthi kulontombazana oleminyaka yokuzalwa eyithoba minwemunye 9 ozithweleyo.
Singazi njalo, mhlawumbe umntwana maye buzwa engathi ukuthi ubesethandana, kodwa okuyinto engakholakaliyo ngoba akuvumakali ukuthi ungaba lomntwana oleminyaka emncane kangaka ohamba ecansini ngesivumelwano nomuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi kumele kubunjwe idale leTruth Commission ukuthi liqhube uhlelo lokukhumisana umlotha kulalolo olukhokhelwa zinduna. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda phawula uhlelo lokukhumisana umlotha olukhokhelwa zinduna. Umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo utshele uGainer Gumede weStudio 7 ukuthi umongameli Mnangagwa kumele aqale axolise andubana kuqale ukukhumisana umlotha.
Ukuqala i-document leka Emmerson Mnangagwa lezinduna zakhe sithi i-document esiyibone yeyise kakhulu udaba lweGugurahundi we abantu abayedlula 40,000 babulawa eMidlands leMathabeleland. Sibona uMnangagwa eyise kakhulu abantu bakithi, sinanzelela ukuthi uthatha udaba oluyinsinda baphendule kangaka alinike ama-chiefs akhe izinduna zakhe athi uyakhokhelwa nguye uFortune Charumbira oyi-president yama-chiefs according to ZANU PF setup. Siyananzelela ukuthi uCharumbira lo Mnangagwa labo bonke abesishoneni, they are what we call ama-direct beneficiaries of iGugurahundi ka-1983 to 1987. Ngalesi sizathu sithi thina ama-chiefs awalayo i-capacity yokubamba udaba lolu ngoba okokuqala iGugurahundi, whether uMnangagwa uyathanda kumbeni Tandi, it was politically motivated, and in regard to that izofuna i-political solution hayi le yakhe ama-traditional leaders. Kanti ngakwenye icele siyananzelela ukuthi the so-called traditional leaders are partisan to iZANU PF government. Akula ngendlela abayenza khona udaba lolu balubambe ngendlela enhle umphakathi ozasala usutheseke ngayo. Kanti njalo ngakwenye icele uthi nxa ekhuluma u-Emmerson Mnangagwa uthi yena abantu abanjengathi bayapolitika ngodaba lweGugurahundi. Okokuqala, kasipolitiki ngodaba lweGugurahundi because sikunanzelayo ukuthi iGugurahundi was genocide, njalo yaphepethetwa nguhulumende wakhe uMnangagwa, uhulumende wakhe weZANU PF. Bona yibo abapolitika ngale ndaba, njalo abayikho beqhubeka bepolitika ngayo. Futhi okunye okusenza sinanzelele ukuthi bayapolitika ngayo yikuthi bazokhuluma ngayo kathesi sokulanda ama-elections ka-2023 2023 esibone ngani bazama ukuthi bazigceze kulolu daba bakhanye sebengabantu abalungisayo kanti kungalalutho abalulungisayo
manje lina njengebandla le MRP lithi kwenziweni
thina njengemthokazi Republic Party silethi solution esiyikhangeleleyo esesakhuluma sathi thina ngaphandle kokuthi uhulumende wesiZimbabwe asinike iself determination yethu sehlukane layo udaba lokugugura wonde akulandlela bona abazolusolva ngayo kanti ngakweni icele futhi siyananzelela ukuthi bayikhaphezulu bakhuluma ngokulungisa udaba lokugugura wonde kodwa bengakhulumi ngama after effects of i-1983 to 1987 gugura wonde lapho esesibona khona iZANU PF ngemva kokubulala abantu bethaba edlula 40,000 esiqhubeka ishonalizer imthwakazi yonke mangisithi imthwakazi yonke ngisho imidlands lemathebeleland ku 1979 Shona Grand Plan and its review 14 page document ekhuluma ngokuthi baza take over kanjani imathebeleland basibuse kanjani basithathele umhlabathi wethu lakho konke ngekwenicele thina siyimthwakazi sikulokhu ngesilungu okuthiwa yi-economic genocide eyakhuselelwa yi-physical genocide ka 1983 to 1987 and ngakwelinicele sifuna international truth justice commission eyiyo ezabheka udaba lombhuqazwe idile lama perpetrators ngoba ukuqala uEmerson Mnangagwa akakavumi leZANU PF government yakhe ukuthi they are the perpetrators they've never acknowledged that
lo ke ngumnumzana mqondisi moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party obekhuluma ecingweni lo Gaina Gumede Saidi we Studio 7 Umsekeli kaMgcinisihlalo webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala osevalelwe ejele okwenyanga ezedlula ezilithumi izolo wenelise iminyaka yokuzalwa engamathumi amahlanu ngalokho ufiselwe inhlanhla lokuphila okude ngabanengi kodwa amazwi okumfisela okuhle avele kunkokheli yebandla leZANU PF ebalisa unobhala wokwethulwa kwezemibiko umnumzana Nick Mangwana icunule abanye abebandla leCCC besithi amazwi la ngawokuphoxa nje engaveli enhliziyweni sixoxele sikhulumele sebandla leCCC kwabulawayo umnumzana Swithan Chirodza
Umbiko wokufisela umnumzana Job Sikhala ilanga elihle inhlanhla ngelanga lakhe lokuzalwa ufakwe yini ebulenjini yini engifake lombiko maqala ngithe namhla ngivula ikhompyutha yami sembona ke umbiko ovela kuNick Mangwana olilunga leZANU PF umisikhulumise kahulumende weZANU PF esithi yena ngesilungu happy birthday Job Sikhala lokhu siyazi thina ukuthi akukhulunywanga awufakanga ngenhliziyo yakhe yonke siyazi thina ukuthi yikuzama ukuvala abantu abavela kwamanye amazwe amehlo yikuzama ukufaka esingathi thina i-good image ukuthi yona iZANU PF ikhanye lilibandle elihle emehlweni olabo bantu abavela kwamanye amazwe ngithe mina ngimphendula uNick Mangwana ngimphendula ngabe ngisithi mina into eyenzileyo ayichazi njalo ayihlekisi kufana lokuthi uMnangagwa onguye wayekhokhela amabutho ombhuqazwe onguye wabophisa uDabengwa lo lookout Masuku atholakale esithi happy birthday kulookout Mafela Masuku lokho vele kuhle kutshengisa ukuthi into yakhona vele enziwa ngengxenye yenhliziyo hathi ngenhliziyo epheleleyo
kodwa akutshengisi na ukuthi ngabantu abafuna ukuthi kube lokuxolelana lokukhulumisana umlotha na nxa ukhangele
nxa kade befuna ukuthi kube lokukhulumisana umlotha bekungcono phela ukuthi baqale ngokunanza amalungelo oluntu beqale ngokungahlukuluza unkosikazi kaJob Sikhala beqale ngokukhulula yena uJob Sikhala bemkhipha entolongweni lapha abasebemphose khona lapha belokhu bemgcinile bengamlethi emthethandaba ukuthi athonisiswe. Nxa kade befuna ukuthi kube lokukhulumisana imilotha bekungcono phela bachiye izenzo zabo ababezenza ngesikhathi ama-comrades evela empini yonkululeko. Siyazi thina ukuthi on lookout masuku lapho udabenga babotsha ama 4 years bengelacala begcinwe phakathi nje yibo nalaba omnangagwa. Namhlanje angikhona ukuthi bengaba abantu asebetshintshile ngoba phela yimpilo abayaziyo, impilo yomona, impilo yokuba lenhliziyo embi, inhliziyo impilo yokungananzi amalungelo oluntu.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. UZulu usele khuza umhlola kulandela ukuvezwa kodaba lokuthi kulontombazana oleminyaka yokuzalwa eyithoba munwemunye 9 ozithweleyo. Iphephandaba leSunday News libika ukuba lontombazana odabuka eCholocho ulesiso esilenyanga eziyisithiyagalombili okutsho ukuthi wazithwala eleminyaka yokuzalwa eyithiyagalombili 8. Leli phephandaba lithi kulomunye njalo ontombazana oleminyaka elithumi lantathu 13 ozithweleyo osesibhedlela seVictoria Falls. Kambe kuyini okwenzakalayo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu.
Angibingelele msakazi, ngiphinde ngibingelele kubalaleli. Indaba ezinje ziyethusa ukuthi umntwana oleminyaka nje esishiyagalolunye kuthiwe ungumuntu oselindele ukuthi abelethe omunye umntwana laye ngumntwana kuyethusa kakhulu. Into ethusa okudlula konke ukuthi umntwana elele minyaka elayo sisuke singacabangeli ukuthi ngabe sezibandakanya ngokocansi ongaze kumyenza ukuthi agcine sezithwele. So nxa simbona ezithwele kutho ukuthi kuleso sigaba akiyiso iminyaka le elisishiyagalolunye alayo kuyisimphumela wokuthi ubesezibandakanya nokucansi. So kuyinto eyethusayo kakhulu. Njalo nxa ede ezibandakanya nokucansi uzibandakanya lobani engumntwana oleminyaka emincane kangaka? Ngoba angiboni ukuthi engabe kuyisivumelwano kuyukuthi uzibandakanye lo muntu abavumeleneyo ongenzeka ukuthi umntwana uyabe ehlukunyeziwe ngokucansi wagcina esezithwala. Singazi njalo mhlawumbe umntwana mayebuzwa engathi ukuthi ubesethandana kodwa okuyinto engakholakaliyo ngoba akuvumakali ukuthi ungaba lomntwana oleminyaka ngangaka ohamba ecansini ngesivumelwano lomuntu. Kuzindaba ezimangalisayo kakhulu. So ngithemba ukuthi mhlawumbe ongayenzenza abantu bakhululeke ukuthi sazi ukuthi umntwana azazithwala nje uzithwele ukhuleliswe ngubani kanjani ngesivumelwano lobehlukunyezi. Hayi ngicabanga ukuthi futhi eZimbabwe kuyinto engavumanga kodwa yethu sayo ngoba nxa silabantwana abazabele iminyaka emincane kangaka ukuthi sebezithwele kutho ukuthi umntwana engumntwana layo usezoba ngumzali. Akwenzeki ukuthi umntwana ele minyaka engaka abe ngumzali. Asazi
nje ngokubona kwakho kungakukhona yini kwezinye indawo zelizwe lapho okulabantwana abaleminyaka nale abazithweleyo kodwa kungaziwa
amathuba okuthi kube labantwana abanye kwezinye izigaba zelizwe abazithwalayo bakhululeke ngaleli izinga kuleli iminyaka emlutshwane kangaka mancane kakhulu msakazi. Yebo mhlawumbe ngani nxa singaqala lapho kube iminyaka le elithumi lanye kumbe iminyaka elithumi lambili kodwa iminyaka ezithwele galo lunye mncane kakhulu. Okokuthi nxa kungento engenzeka kungaba nzima ukuthi kungazakali ngoba angimboni umntwana eneminyaka emincane kangaka ekhululekiswa engashwanga esibhedlela lapho kuzabonakala khona. Mhlawumbe kungenzeka kulawa amasonto esasike sikhulume ngawo okuyikuthi abantwana bakhona noma bekhulelwe kabayiswe ezibhedlela. Mhlawumbe kulawa amasonto uma kungadingisiswa sokungatholakali ukuthi kuyenzeka ngoba nanku phela kuthi ukuthi akusinto engenzeki. Yinto eyenelisekayo ukuthi yenzeke yikho sikubona lo mntwana engaka ekhulelwe. Kungenzeka ukuthi kukhona okungabe kufihlakala ikakhulu kulawa amasonto esiwaziyo labantwana abangasiwa ezibhedlela ukuthi mhlawumbe bayababelethisa khona ngale emakhaya. Kodwa nje kubhalwe phansi, hayi ngicabanga ukuthi kwelakithi ukukhulela kuyinto yokugala mpela akuyinto yokugala ukuthi umntwana akholelwe ngakho sasizwe ukuthi uyemhlambe laba balaba umtshumi lanye umtshumi lambili umtshumi lantathu sobabaze kodwa kulokho ukuthi umntwana eleminyaka yesichagalo yesekhulela hayi nxa kusenzakala mpela kuyabe kufihliwe singakungazange kuvele kuze kubhalwe phansi.
Alo ke ngunkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America ese Washington DC. Yabo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lezimlive.com lilodaba lokuthi indizamtshina ye-Ethiopia Airlines iqale izolo ukuphapha ifika kobulawayo ivela khonale kwele Ethiopia. Lindizamtshina izafika kane ngeviki kobulawayo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi inani labahlukuluzwa ezindlini likhomba ukuba abesilisa besigaba seMathebeleland South yibo abahlukuluzwa kakhulu ezindlini kulabesifazane kulesi sigaba. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Jay Studio 7 sanibonani Studio 7 hayi ngeviki nje bengithe kumshelele nganga afika ngasekhaya hayi ufike kwethu ke hayi sibonile into ezizakalayo live hayi simasibanga kahle kodwa ke ngeke sesibalekele kuye ekhaya sizahlala sihambile kuphela ngoba lami nje sengiyipentsheni yazahlala hambi kodwa nje akula bantu abalamanga njengezani izani namanga kuye umuntu ubotshiwe ngabotshwanga ulokuzela uzenzele endebele because befuna ukudiveta ibhukuloji le egugrawundi hayi abantu banzima laba so ke hayi bantu bakithi asibambaneni sibe moya munye ilizwe lethu lizalunga. Thank you very much Studio 7 keep it out njalo sengibona sebelifakele sebefuna ukulifakela okunye okungama-defaulters okwama-journalist okuthi kungabaka-ed kade abasengabantu bezimbabwe broadcasting corporation sebesiba ngabaka-ed shame. Thank you
ndibuka njakudosedalakuthi hayi thina siyavuka hayi siyavuka sesiphile sikazilinda kunabeda ngesikhatshana siyajabula ukuba lani nendlela abakhulu sibe lokho hlezi phawula sikhuluma nje ngendaba zakhe sezimbabwe mina ngendlela uhulumende wezimbabwe ayenza ngayo enale icebo lakhe aliyenzile ukuthi akumele ukuthi sikhulumisane nabantu bona kungahambi kungasebenzi lapha indlela akuyenza ukuxeganisa izakhamizi lezinduna ngoba izakhamizi zilobuhlobo kakhulu ngento yegurawundi lanenzwa unangakethu so yena ma esenza njalo siyakhuluma nesadla lezinduna ikufana lokubophanisa izinjakeyilalokathi akuzayo akulunganga ukuthi akusebenzisa abantu ngoba izinduna ngendlela ezizayiphatha ngayo indaba yangkhona ngendlela yokuthi izinduna zonke ezisebunembazo ngezezanu kunzima futhi lokuthi bakhulume iqiniso belikhulume njengoba linjalo kwazakhuluma ukuthi bona bafuna ukusayidela umnangako bengambonisi izizathu ukuthi lapha kumele kubenje kodwa khona ngoba na uvele uliqini umnangako wafuna ukurobha abantu uthi ubulala abantu ngendlela yokuthina isimo esizibabhala ndaba laso kuba ezabe izingane azifundi eZimbabwe ngoba besazi ukuthi i-education ezimbabwe kayikho abantu aba babelatshwe eZimbabwe balatshwa bangaphandle kwamazwe bafunda ngaphandle kwamazwe so ike funa ukwenza into ezinjalo ngoba vele ehlezi ekulalelisa abantu abehlukane laye lazi into ebamele zimtshele ukuthi yena kahle zame kuyicebo lokuthi ake hambisa indaba khe ebantwini ngenye indlela nothi kuthi athume bona kulokana kwento yakulunganga ngitsho nje kuhanjwa kulunga ukuzwe kumenemene ukubulali bakunanga
Studio 777 bingelele baphonke ngathandi shonkamo hlelo lelindasisa noma sikhala sikhamba sizwakale lapho nalapho ukuthi singangeni njalo sibaningi sibeselule futhi awubanise emfuleni esiphini imali ayitshati lethi kwa-10 ngigijimana kwangwenya hayi sazizwa inkulumo ezisana nezikunanosepo ochief chalumbula loyo azi ukuthi-ke ingena njani inkulumo ezifuna esezihamba ziyobonga nopresidenti kanti sezibonisa nazo induna na kumelekile ukuthi zazi ukuthi zivotela liphi qembu na angithi kuyimfihlo yomunye nomunye umuntu ngoba evo kodwa-ke asazi bakwethu ezangakithi awu phansi kulikamzilikazi kamthwakazi madoda emandebeleni hayi sithi abanye bethi hayi azi madoda le politiki yangakithi ake sihluzeni sincenge bantu kodwa siyeke nje ukubulalana nokulimazana bakwethu inhle ipolitiki makudelwana enye nenye iphathi ikwazi ukungena nayo idinge abasekeli nabalandeli awu ngibonge nami ngoncofe
linjani isitiyo sinabalali khethu ekusakhaborontwaya thandi phawula enkulu yaludawu ujabulani sibanda ohamba sata abantwana umhlaba amaseli abantu bezi labantwana labalandi bayo abafuni angikwazi wayo ujabulani usebenzisa the same strategy esikakazwi khathesi bangaki abanazo itendi abaziphiwa ngukazwikhathi campaign okokuqala umthetho vele bayakwazi ukuthi ezimbabwe ungaphiwa ileng ungahlala 2 years ungakwanisanga ukudevelop iyathathwa futhi imithetho yangona zimra will go after those kuthathelwe bayazana laba abantu lapha nje kuvalwa abantwana amehlo uzathi wena mntwana wenu yi-youth awula msebenzi awukwanisi khona ukwenza usathengelwa iroloni ngabazali bakho isitendi leso uzakwanisa lona isaka lesamendi so kumele likunanzelele ukuthi kati why ithi if izanu p f ikwanisa ukukwenza lokhu kulinika amastendi why short for elections kulapho elwaphiwa khona lawo amastendi kathi lina lingabantu bezanu lingabalandeli bezanu ezeni inkinga ziqala sekuzaba lukhetho inbithini lapha kalela maprop izitendi lezo nxa zivele zikwanisa ukuthi liziphiwe zazisali okokugcina izanu p f ayinamhlaba umhlaba ngowestate likwazi nje khonokhu ukuthi ujabulani uyakhampena ngisemsebenzi endisebenzisali
siyabonga uvisane okuhle kangaka sibonga le jaga eyithumele kulaba kade news ilink yokuthi kazi siyaikuphathisana esikunqisayo ukuthi ngakuhlala kusedlidlisa noma sihlangana ngomonakalo bantu izulu siyakodwa heyi leli zulu eselisidayo sesaba lalo kuleminyaka seliyingozi hhayi kugcina sulesaba siyalifuna okumangalisayo siqala ukunaso zuvayo lutsha ugcina uchumo chwayelisa hhayi kuyezwakala siyaundebele lo sensusi
morning okay ya bengicela ukuye ngikhulume nofelix magalela mafa lo ubaba lo le party yakhe kukhanya abala strategy esabo sokulunga babhizi ngokuthi izanu sifake osokwati nasepolitical strategy laba yindlela abalungisa ngayo iparty lina stop focusing on ama-strategies lenze awena ama-strategies to counter that yekelani ukutshona libangela abantu elisethisa abantu thina sihlale emakhaya were used to that we know what they are doing we know where we are going lina liyakhanya njengama-leaders esiseliphongwethu kukaselitatazeka siyani lina likhanya lihamba behind izanu kanti ehlulwa yini lihambe phambi kwezi ehlulwa yini ukuthi lenze awena ama-strategy kulokuthi lethisa abantu njengoba kuthiwa abantu emantopho bachayo lina lenzani ngakhonokho libhizi noko esithi ama-reforms akula ama-reforms umuntu obusayo angawenza please lina enzani awena ama-reforms azakhawunta wona and then bese mbuya kula abantu bematopho labensiz abadela izanu ukuthi bachayo lizithutha kayo xa liyavotela ukuthi lachaywa bese livotela into lingayifuni abakalichayi coming this coming election kodwa bezaligiga sebeboni lingamagwala kanti indoda ingakuchaya daily umfazi uzongenza izinto ongakuzenza ngenxa yokuthi uyachaya and then I want to come again to law ukuthi senze i-family meeting labogawule what type of family meeting uyifamily kagawule wena ugawule those people are in prison they are in basejele yezanu benza the right thing for their party yekela ukuthi usifake uthi yifamily labogawule aso family yezanu yenzani izinto ngendlu especially wena sisi mafa magalela basi bani uthiwamfelix magalela mafa yenzani into eziqondileyo shiyane nokuxotshana nezanu izanu vele zi-far ahead of
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika ikomiti ecubungula umvukela wanyake nyedalele the house ithi isithole ubufakazi bencwadi zama-email obukhomba ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump wayefuna ukugenqula impumela yokhetho ngokusebenzisa imithethwandaba. Ikomiti le ibikwa yathola ama-email ayi-9-8 kambe uTrump uzaphunyuka na kulolu daba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Udaba lukaTrump luyaqhubeka njengoba ngike ngatsho ngaphambi bona ngathi ngalesikhathi hhayi bamgomboloza kungenzakala ukuthi aphunyuke kodwa ngibona ngathi bamgomboloza kabi ngingazi after midterm le-November ukuthi ozangena abambe khongubani kodwa kungaba ngumnyama ukuthi ama-Democrats abuyele laphana abe e-controller i-Senate le-Cong hhayi bazamgombolozela sibi ngibona lapha kuza kuyakhanya ukuthi formash ayeyitshonile kumbe yithethi ngalo e-White House umem ayikho yonke lapha umafayile laba be-National Archive bayakwazi babona khonaphana ayikho yonke manje kathesi kungenzakala ukuthi angabe siwayifihlala eyayisele imonologa ngoba wayengakholwa ukuthi bangamhlasela bayethatha kodwa-ke ngaphandle kokuthi nxa bele intel ikhona ngapi bangamhlase ngibona ngathi akusekho okwehlulayo ukuba babuye bayethatha leyo mfomation abayazi lapha ekhona yikho engubonayo khona.
Umbuzo wami wokugcina, ubona ungani uTrump engangena njalo kukhetho ulakho yini ukunqoba umongameli Joe Biden ngokubona kwakho?
Hayi, ngiyambuzwa lokho sibili ukuthi nxa kuyikuthi engabuyela Trump ancintise ukhetho angamudla iBiden kodwa-ke ngibona ngathi uzaba kulokudabukana kweli ngoba ekuncintisaneni kwabo khonapho bezazi baTrump esala kwakuseduze la kuseduze kabeletheleni ukudabukana kweli kwakho ngingazi ukuthi ama-Republican amanye asekubonile into likaTrump aziyona e-right ukugcina umbuso lo okuthiwa yi-democracy nxa kuyikuthi sebedabukene bona ama-Republican ngayo yona leyo hhayi angeke mubi ngoba laba abatshotshozelayo laba abahamba loTrump lobezenzwezi kaba baningi asibo bantu abaningi phela lona siyomajority yabantu base-America nxa abantu be-America abayimajority belungiwe babone kuyini okululeyo kasozawini uTrump ngibona ngathi lapho kule strength khonakhonapho ukuthi laba abahamba loTrump buhlanya bakhe lobo butshantshaza kwakhe lobo balutshwane kulalabo abahleli phansi bekhangeleyo ilizwe liyi-democracy kuyini okumele kwenzakale lungu lakho futhi bekufanele ukuthi iya kukhetho laphana lolo luka-2024 uBiden ngokubona wami bekungamlanga uthangiphambi bekufanele ukuthi ngabe kungena omunye omutsha ongapha ngaphansi kuma-dem ngoba yena usekhulile kuhle mani ukuthi abantu nxa sebebadala bayele laba abancinyane emazweni wonke khona le-Afrika kuyafanana ukuthi ngabantu bayachiya nxa umuntu ese-70-75 kulile sokulungile susebenzile kathi okunye kuseyikho khona lokho.
Alo-ke ngumnumzana Rafael Mthombeni olandela ezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Texas ngapha kwele Melika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le-MRP lithi kumele kubunjwe idale le-Truth Commission ukuthi liqhube uhlelo lokukhumisana umlotha, hathi lolu hlelo olukhona kathesi olukhokhelwa zinduna. Ukufisela ilanga elihle lokuzalwa kukamnumzana Job Sikhala okwenziwe inkokheli yebandla le-ZANU-PF kudale inkulumo. UZulu usele ekhuza umhlola kulandela ukuvezwa kwedaba lokuthi kulontombazana oleminyaka yokuzalwa 9-8 ozithweleyo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa zikhona ezika 7 kusihlwa.